ukuthi amabizo abe indimi zabantu zakukubi kuqondile. Kodwa ke sikhumbule ukuthi ungaze waguqula imilando yelizwe. Okunye okwake kwaba khona kuyahlala kukhumbuza izolo. Amanye amabizo awugawoni lutho, njalo ngamabizo aziwayo phakathi komhlaba ngamabizo ayiwo mhlawumbe ahuga abantu ngoba alodumo lawo mabizo. Nxa sesigugula mhlawumbe kuzake kuthikazise abanye. Njalo okunye okungafanelanga yikuthi bese kuthathwa amabizo afakwe ezindaweni, amabizo awabantu mhlawumbe abangaziwayo kulezo zindawo loba amabizo angabizekiyo. Ngike ngithathe koBulawayo khona lapha. Kulamanye amabizo angatholi lutho ebantwini bakoBulawayo. Dawalethi dlabuzane enza abantu bapho ukuthi kambe singathini. Yikho ke kufanele kunanzelelwe lokho amabizo abe yilawo abantu bendawo abazazigqaja ngawo, bazihlanganise, bazizwe beyingxenye yawo.
Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Ignatius Chombo unike umzekeliso ukuthi kulabantu abagoqela oMbuyane Handa laboSekuru Kaguvi amabizo la angasetshenziswa. Kungabe kulungile ukuthi amabizo la abe khona koBulawayo?
Lokho kungaba kubi kakhulu. Sivele kasibazi lokuthi baguqula imbali yeZimbabwe. Thina abanye esikhangele ezembali kungathi kuphonga uphoqelelwa nje bayiguqula mhlawumbe kulolo hlangothi, hhayi iZimbabwe yonke. Kubuye kukhathaze nje ukuthi kathi yindaba izibonelo zakhona zingamabizo oluhlulunye kungabi lamabizo aphuma kwezinye izindawo.